Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpandula 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo kumaki social distancing.
Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo baphekula kabayi emsebenzini.
Kodwa uhulumende uthi ziyavulwa kusasa izikolo kwele Zimbabwe.
Children are going and starting school tomorrow. All grandparents was writing their exams.
Sesavula isikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa.
Zonke izindaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Kulabantu abalichumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala belomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezisanda kwedlula. Uhlangothi lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka selifika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,803. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,067 sebaphepha kumkhuhlane lo. Abafika phose amakhulu amabili namajumi amathathu 227 babhubha. Kusukela ngolwesihlanu akula muntu obuleyo ngumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Kusenjalo izikolo ziyavulwa kusasa eZimbabwe. Ababalise lezifundi bekhala ngokuswelakala kwamanzi lokunye okungabavikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika grade 7, uform 4 kanye loform 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende. Okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umbalisi uNkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo kumaki social distancing, ama disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane onalo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadali fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yona leyo ukuthi zibe ready zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe kunzima. In a way, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala kobulawayo ofundisa esikolo se-Robert Sinyoka.
Yamanzi nayo ngekho isikolo asivulwa. So siyavula ngemandi ukuthi kuyahamba kuthini khona apha sikwazi esigabeni sona leso. So senithe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khona ukuthi umgodi siyawucela ukuthi ube khona kule isigaba khonapha esikolo. Isikolo sikhona apha yiperi ebheni. Ngokwethu nxa siyiperi ebheni kasifani labantu labana bangani. Uhlupho olukhona ngale lohlupho olukhona ngapha lwehlukile olwethu ngathi ngalilukhulu. So besicela ukuthi khonokho okukhulunywa ngokusanitize abonakala ukuthi kwenziwe konke abantwana bagqoke amamaski zonke lezi zinto asilazo.
Abazali abaningi bathwele amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Dube olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besebedini ngokuhlala ezindlini kodwa silenkinga. Inkinga esilayo ngokuthi khona ama-fees akhona they are so exorbitant. Asiboni sizayinelisa ukubhadala. Mina nginje ngisebenza kuhulumende ngomrhola 5,000 and isikolo umntana ami afunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo 28,000 yakhona besengitshontshe kobani.
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula manje lokuthiwa khona izikolo ziyavula. Kodwa ke lapho isuka khona sidane singabantwana besikolo. Sizokuthiwa khona amafizi lawa abe sekhwelele ukuthi khona abazali ukuthi bangehle ukuthi besibhadalele. Ngoku ke kwesidanisa ngoba lathi esikhangelele ukuthi njengoba sesihle isikhathi eside singafundi kuze kuba khona lokuthi lesike sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi sibe ngabantwana abantu kusaselihle. Ngakho ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise njengabantwana sifuna ukufunda ukuthi lathi sinelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Udaba olufanayo ababalisi bathi kabahambi ezikolo kusasa ngenxa yokuthi uhulumende kakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Bazakwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha isebenzi olwe Public Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uSikhwicamfundo Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi ngakho ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokuthela kwabo bathekula ngabayi emsebenzini. Njalo ngidinga lathi asilandi labala ukuthi siwakhuthaze ngokuthi baye kumbe bani. Size ndaba nokuthi uhulumende ngaphangise agcwalise izitshelo zawo ngokuthi bazuze imali ebelayo ukuthi baye emhlweni.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabala mali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kahle singakhuluma ngingawubalisi ukuthi angaphansa nje imali ethi $10 ukuthi agade aye ibhasi ayephika ena endlele ehobeni $20 uzahamba ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yi Public Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatadazelayo. Sesidazazela ukuthi ngemande sizavula.
So thina sidayi thina sifuna i-cost of living adjustment. Thina njenge-PTZ thina sithi sifuna i-salary ethengayo. Yona leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele i-salary $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitje Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Sesavula izikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 labaku form 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule izikolo zalabo abaloba imihloliso ye-Cambridge. Singeke savula izikolo singazilungisanga okufunakalayo. Lisibone ngani sizinyamazana ezivula izikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula izikolo.
What happened in another country? Are we the only country that is open school?
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise uhlupho lwezisebenzi.
Nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini. Ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende?
Unkosikazi Sibone Kuhle Xaba isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangikhona kayiyenzi. Abantwana batshona besiyadinga amanzi angithi, njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babeyaleti. So mina ngibona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe esikolo at least kungcono kulama ama jojo tengi bakwanisa ukuthela besithi council abantwana abatshona bese esikolo benga attracta ezinye izinto ezingabaphambanisa ezinjengokuthi i-girl child yakwanisa ukuzithwala ngenxa yakhona lokho amanzi ukuze umntwana aphumeleli kumele ahambe esikolo
akwaziwa okuzakwenzakala esikolo njengoba ababalisi bechaya phansi ngenduku besithi kababuyele esikolo uhulumende laye sithi uyazama ukulungisa konke ubhekane lababalisi lezifundi ngimele istudio 7 ngise Harare Mavis Gama. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Kulabanye abantu abathi kumele uNkosazana Dlozani Khuphe lo mnumzana nesentshamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla lezano PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uma Khuphe loTshamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulanjeni bokuxhumana obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele baveze imibono ejineyo abanye besithi kumele uTshamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe loTshamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. AbakuMDCT abaphiwa imvumo umthethondaba weSupreme Court ukuthi yibo okumele bakhokele ibandla leli hathi uTshamisa. Sebethwale senzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uTshamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye udaba lolu lokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT, sixoxele lomnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela amalungelo kaZulu, umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba yerikholwe okuqakathekileyo yilokho. Irikholwe yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo. Ngoba iparty lama-disciplinary purposes that it goes through. Wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa kuthiwa uphambanisile engakaxotshwe ephathini. But ozakunanzelela yikuthi abantu uthola kuthiwa baxotshiwe sokuphuma incwadi eziya epalamente eziya ku-Minister of Local Government. Ama-internal processes of ama-party are being ignored. Luthi isefu yinto engekho emthethweni. Umuntu awungeke uphombe ukuthi kase yi-member yenhlanganiso from the blue without engaging ama-internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis. Ngoba so kutagetwa certain individuals for expulsion or e-recall.
Babu Edwin Ndlovu.
I-alliance yahlanganisa ama-parties athile njengoba bejayele ukuthi njalo. Ihlanganisela ama-parties yiwo angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ma-parties yavumelana ukuthi ayenze i-Congress. Bayehlangana baba libandla elilodwa kuthiwa yi-MDC Alliance. So kuthi ukuthi-ke yilo-ke ibandla lethu-ke lona lelo. Yikho-ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasitshintshi lutho, sizaqhubeka sinjalo kona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo indlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo baziveze MDC Alliance bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa-ke lingenzanjalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uTshamisa. Kulogo MDC Alliance kule sandla esilekhanda likaTshamisa phakathi. Abantu into abayazi yena leyo into abazabe beyidinga ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Yikho-ke hhayi kakusethusi-ke lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutho ukuthi hhayi laba bantu bayizanu basebenza ezanu PF. Nxa izethu ngabavumela labo ukuthi barejistre i-MDC Alliance ekhethweni kuzakhanya obala sibili ukuthi hayi bayizani.
Baba Mathi, i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani. Bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uTshamisa azegcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general
wagcina esengu secretary we policy and research isikhundla esiphansi kakhulu bayakhohlwa ukuthi according to constitution yethu angeke uphombe uvuke ekuseni uthi hayi mina sengiku-appointile wena usungu vice president even when izolo udliwe nge-election ukuthi nguwe manje osuyibhosi yomuntu okudlile izolo umthetho awusebenzi kanjalo so okokuqala abafowethu kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho of course ma kuyiwa ku-2018 i-alliance yayisihijekiwe i-alliance yisivumelwano akusiyo phathi akekho even one ongathi ngo-2018 besiyavota abakuhluleka even ecourt ukuprova kunalokhu ku-supreme court ukuthi babe yiphathi
lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MTCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu singawangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane umongameli Donald Trump wakwele Melika usekhethe unkosikazi Amy Coney Barrett ukuba athathe isikhundla sikamoyi uJustice Ruth Ginsburg obhubhe ngeviki ephelileyo lokhu kwenzakala ngesikhathi uGinsburg engakangcwatshwa ukhangelele ukuthi unkosikazi Barrett angene esikhundleni lesi loba abakubandla lamademokrasi besithi bekumele umahluli we-supreme court uzathatha isikhundla sikaGinsburg akhethwe sokwenziwe ukhetho lukamongameli ngenyanga ezayo okwamanje sike sizwe ezamasiko
namhla
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sigqiba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko kwabalandamate lobaba uBornman Khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengula Khumalo uKhumalo usungula lolu daba
ake ngithinte emthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lade siwapha abantu lapha eSouth Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu ihlanyelwe ekhaya kodwa izimali bezingakangeni kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoko kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona lukhulu lapha eSouth Africa emthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amaphi amathuba aphiwa abanye abantu abele kude abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemsebenzi ngoba bengabantu abavela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazani ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi plum tricholojo binga bike bridge gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma limi bani kodwa ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono tembo indlwana ngisho asilabhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu babethu
yes akuza kakhulu kwabalanda wona ubona ngani inhlelo ongazifisa zisenziwa inkosi iziphi kwabalanda
inkosi lena akangikhangelelanga ukuthi izasenzela lutho inkosi ilikhanda thina yithi umzimba isitimela kuzosihambe sihoqa umzimba thina abathakazi so abathakazi eseleleni ukuzithandakuza selele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi ukwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kuyikhanda komzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezinduna zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezinduneni
ye baba umagonya wena ubona ngani inkosi kona manje kumele iyenzeni
engingeke ngakuphendula mfokamthembu yukuthi inkosi izabuyela nini kobulawayo ngokomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi kukhona okuthile okusamele ukuthi abantu kuqale yokulungiswa andivana ingonyama ihambe iyehlala esihlaleni sayo kobulawayo.
Hayi udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besilobaba uBornman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Ngqondo obanzi Magonya lo mnumzana Nkululeko kwabalandamade asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 elizweni. Kuhlelo silozenzele eNdebele womsakazo wesite lapho balenhlelo ezijeneyo ezikhangela udaba lokumemetheka kwalomkhuhlane. Zenzele ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu abasebe banjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 elizweni?
Ngibona ngani emsukwini ezidlulileyo inani labantu ababanjwa ngegciwane leCOVID liyabisehla ngishiwa kulamalanga ayathola ukuthi inxaye obulawayo lapho kuya kulabantu abayi 4 or 5 abatholakala bele gciwane. Even if you look countrywide the number of abantu abafayo ngo-COVID iyayehla, inumber abantu abatholakala bele gciwane iyayehla. So I think I can safely say ukuthi kona iZimbabwe sizamile kakhulu ukuthi inani labantu abatholakala bele gciwane libe phansi njalo liya lisehla ngokuya kwesikhathi.
Ubona ngani umkhuhlane weCOVID-19 usiphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Umkhuhlane weCOVID lo wenze kwaba lama lockdown amankampani avala abantu behluleka ukuthi besebenza kwezinye indawo. Zananzela ukuthi iZimbabwe ilizwe elabantu abaningi abangasebenziyo abaphila ngokuthengisa ezitridini abaphila ngokuyawoda impahla kubo Botswana kubo South Africa bezithengisela ezindlini zabo. So ukuvalwa kwamabhoda kuphambanise kakhulu abantu abaningi, izikolo kuvaliwe. So inhlelo zabantu abasakhulayo abafundayo noma abasebenzayo baphambaniseke kakhulu. Baningi abantu ababethola ama-scholarship akade kumele beye kubo-America, kubo-India, e-South Africa, endaweni ezijeneyo beyefunda. Abantu laba basenelisi ukuhamba. So u-2020 abaningi usemoshakele, sebezazama ukuthi behambe next year. Abanye amathuba la sedlulile ready ngoba ama-visa expire sekumele beqalise ama-processes lawa phansi. So kube nama-inconvenience amaningi kakhulu.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abanempilo eseziphazanyiswe ngalo mkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Ngumbuzo onzima kakhulu lokhu ukuthi kuyini okumele kwenziwe ngoba COVID it was not anyone's creation. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wethu le kalayo imali eningi kusiye sezwa ngama-stimulus package lani lani ama-projects abatsha, but imali zakhona zimali ezincane nje zingatsho lutho. So singathi nje it's one of those natural causes that happen and abantu nje kumele bethi pick up their pieces and see where they can start, because singakhuluma ngokuthi uhulumende umeyenze lokhu, uhulumende kumele yenze lokhu, but siyakwazi ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona nale ukuthi kwenziwe. So singanje abantu bekhangelele ukuthi u-2021 uzaba ngumnyaka ongcono, izulu lime, abantu belime, impilo iqhubeke.
Ceba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Isikhathi esinengontanga yibo abahamba kakhulu, besiyagida, besiye ematshwaleni, besiye echurchi. So kuqakathekile ukuthi kona ontanga bezivikele, bephinde bevikele lemuli zabo, ngoba siyakwazi sibili ukuthi umkhuhlane lo usakhona. Loba nje inani labantu ababulawa umkhuhlane lo kumbe abagula ngeCOVID lehle kakhulu, kodwa-ke bakhona abantu abasayigula lo mkhuhlane wevirus.
Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga Zenzele Ndebele umsakazo wesite. Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizweke ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya
Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter nga 6 verse ka 10 sisiya ku 12. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesiKristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi. Ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko. Kodwa ngifuna sibalele ivesi isincedise empilweni lehambeni lethu nxa sihamba singamaKristu. Uthi yena uPaul ebhala lapha kwabase-Efesu, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise umelana lamacebo kaSathane. Ngoba kasili lenyama legazi, kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPaul uthi yena ekugcineni, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Abantu baye befuna ukuqina kwezinye izinto, akumelanga uqine kumfundisi kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu. Akumelanga ukuthi hayi mina ngiqine ukuthi echurchini lebhathi lami sebangigqokise echurchi, qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu. Akumelanga njalo ukuthi wena uqine uthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu, abanye bacina ngokuthi ngimuhle. Konke lokhu kuyedlula. Nxa umuhle uzaguga ngelinye ilanga labakade bekukhangela bengasakuboni. Nxa kade ule mali, abantu abaningi bacina ngezikhundla emabandleni ukuthi amna ngesikhundla echurchi. Manje njengoba kathesi amachurchi evaliwe, isikhundla sakho siyabe sisebenzayo. Kodwa nxa uqine enkosini awusoze uphelelwe ngamandla. Akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kuSathane isihlangu sakho singapheleli. Ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu, ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulo ubone. Ngiyangizwa abanye beze bethi uzibani bani engangena ezulwini, lami ngizangena ngihamba ngo-reverse. Akumelanga ukuthi ube yisisekelo somuntu ombhaxa zombili. Nxa uma enkosini, mana enkosini, themba izithembiso zikaNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Manje ngiyathokoza lapho uPaul uyachasisa indaba kumele kube njalo. Iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo, mlaleli wami, kasilwi lenyama kumbe legazi, kutsho ukuthi lapha silwi lo muntu, kodwa silwa le mimoya esingayiboniyo thina, kodwa limoya yona iyasibona. Njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu. Nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu, ungamanga phezu kwelizwi lakhe, ungamanga phezu kwegama likaJesu, awusoze uyinqobe. Leyo moya seyanqotshwa nguJesu esiphambanweni. Ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu. Yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi. UPaul azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi ekugcineni kwakho konke sokuthunyayeliwe, sokwenze yonke into, kumele wena ume nta, uqonde, uqine enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli lizwi kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi. Baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esono lemjibila yakho Sathane. Egama likaJesu, ngokuzwa izwi lakho abasizakale. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlulwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kunsukwana ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa. Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo. Kodwa uhulumende uthi zizavulwa izikolo kusasa kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.